I-private public partnership kumbe ukubambana kwahulumende lezingatsha kumbe inkampani ezizimele zodwa yinto eqakathekiswayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuthe kwavulwa inkampani enjalo sikhangela ukuthi ilethe impucuko lokuthuthuka kwezigaba ikakhulu lapho leyo kampani evule khona. Sikhangela ukuthi abantu bancedakale kakhulu njalo abantwana bakulezo zindawo lapho ikhampani yabivule khona kube yibo abaqhathwayo kuleyo msebenzi ezathi ivuke lapho, ngoba siyakwazi ukuthi esikhathini esiningi singabungaza sibonge kube sokusiyathathwa abantu abavela khatshana kube yibo ke abathola amathuba okuthi basebenze, kube sokusibangela ukuthi labo abantu bakuleyo ndawo bangabona uncedo lwayo leyo khampani. Ngakho-ke sikhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokuthe kwavuleka amathuba anjalo nakekelwe labo bantwana abakulezo zigaba. Kuyinto enhle ezakwenza ukuthi izigaba zithuthuke, ilizwe lithuthuke.
Kuyini kahle kahle uhulumende angakwenza ukuthi inhlelo zakhe ezifana lalolu ziphumelele kube ngeleZimbabwe elithola inzuzo?
Sokumele-ke uhulumende ananzelele kakhulu esingathi khona izindlela abantu abazisebenzisayo ukuthi bathathe leyo mpumela eyabithe yaphuma lapho eyimali bafake ezikhwameni, abophe kakhulu lapho ngabe kuvuza khona okungabe kubangela ukuthi abantu babandakanye ekukhwabaniseni le macala enkohlakalo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezifakele ezikhwameni. Lokho kumele kuthuthukise izigaba, okumele kuthuthukise ilizwe. So kumele ananzelele kakhulu ukuthi inzuzo leyo etholakala lapho incedisa ilizwe, incedisa izigaba, incedisa izabelo, ngokuthi kube khona esingakubiza sithi khona yikuplaga kumbe ukuvala intutshana lapho imali leyo egcina intshungubale khona yayaphathisa esingathi khona ngabantu abangancedisiyo umphakathi ukutshontsha. Bangathola amathuba okutshontsha, bayantshontsha, bazinothise bona. Ufica umuntu sehamba ngezimoto ezingu-5, 6, 7 esiyakha izinto ezingu-10, 11, 12, abanye abantu behuba phansi ngeziso.